uShovin uchitha isikhathi, uShovin uchitha isikhathi, sokumele nje agwetshe ayihlale ejele, life imprisonment. Life imprisonment singazi ukuthi istate akuso kule death penalty yini. Otherwise hayi uchitha isikhathi. Izathu azivalisayo zokuthi laba behlezi ujury bafakwa ipressure ngemsakazo ebhizi khuluma ngendaba yokufa lokhu ukuthi every odlula khona iphephandaba, iradio, iTV ukhunya ngakho. So yani laba bele pressure ukuthi bemthole eguilty. Izathu azikhulumayo zokuthi i-court yayala isicelo sabo sokuthi icala lakhe lingathoniswa kwelo dorobho lisuse liswe kwenye indawo lapho okungela pressure khona yama-demonstrations labantu abanjalo. Yindlela nje yokuchitha isikhathi ngoba unanzelela ukuthi khona akujwayelekanga, it's very rare, akujwayelekanga ukuthi umpholisa otholakale elecala e-America, icala ekakhulele ukudubula umuntu omnyama okudubula nje udubula omunye umuntu, umpholisa ehambe e-court ufike kuthiwe guilty, akujwayelekelanga. Okujwayelekileyo ukuthi umpholisa uyathiwa not guilty, aphenduke aqhubeke ngomsebenzi. Abaningi bakhona futhi ngathiwa not guilty uyabe uyasebenza 3 months, 4 months se-retire, sesiyasebenza kwezinye izinto, sesiyaba ngu-fireman othiwa ngobani laba abacisha imlilo, into ezinjalo. Yikho bakujwayeleyo ngoba bengabelungu njalo. Now isigwebo lesi yinto engajalekanga, and i-response yakhe leyo ukuphendula wabo kwakhe lamagqwetha abo besukukhangelele ukuthi bazayenza njalo ngoba akusiyinto abayijwayeleyo. Abakujwayeleyo ukuthi umlungu akalingeni ijele nxa ebulela umuntu omnyama.
Lo omunye owaye kujuri osokuphume imifanekiso yakhe yakudala egqoke iskipa se-Black Lives Matter, ubona lokho kungaphambanisa yini udaba lolu mhlawumbe umahlula cine esithi aluthethwe kakutsha?
Ye, lo ogqoke iskipa ya ungathanda ukwenza indaba khona ayibe lukhuni kancane or tricky yanxa sasebenzisa igama lelo. But indaba ye-Black Lives Matter ayiqalanga ngokufa kaFloyd. UFloyd ufe indaba le ivele ikhona kule mkhankaso ekhona suku zonke. And okusibisela endabeni yokuthi uShovin uthi abantu abehlezi kujury bafakwa i-pressure izinto ezasenzakala phandle. But yena uShovin ubulele umuntu kule mkhankaso vele ethi Black Lives Matter, okusho ukuthi wayesacuthe, wayengafuni ukuzwa leyo mbiko ethi abantu amnyama baqakathekile. Wakubona kufanele ukuthi afake idolo lakhe entanyeni yomuntu omnyama aze afe 8 seconds umuntu ebhize kutshela angisaphefumuli. Leyo mbiko wayengayizwa. Useyibona namhlanje ngoba umuntu ohlezi kujuru ugqoke leso skipa esithi Black Lives Matter. And Black Lives Matter ayisuke ukuthi nyabantu amnyama kuphela bekhankasela, labanye abelungu bayikhankasela lamanje bayikhankasela. So asazi ukuthi ke ujudge na uza kubona kuyinto engathi undue influence or bias ukuthi umuntu ogqoke iskipa esithi Black Lives Matter ekuthoniseni indaba yomlungu obulele umuntu omnyama uzoba biased. Akula bias ngoba i-evidence ivele ikhona, ubufakazi obungathandabuzekiyo ubukhona ukuthi hayi uShovin wabulala uFloyd umuntu omnyama. Kungenani lokuthi ubani ongaphi ugqoke iskipa esithi Black Lives Matter.